Into yenza kube nzima kakhulu ngikhuluma ngesigabeni sendlala abantu bathwele nzima okwenza kube nzima kakhulu uzavumelana nami ukuthi abantu abaningi abasuke emakhaya eMatabeleland South especially ontanga ngabantu abaphila ngokuzisebenzela okunjengokuthengisa emigwaqweni okunjengokuthawutha sibili abanye sebakuthatha bakwenza umsebenzi kunjengoba imisebenzi ingatholakali kodwa ngomumo okhona kathe abakwanisi ukuthi baye emgwaqweni abakwanisi ukuthi baye ngapi egangeni kwakhona laba abasibathi ngama-gold panners bagijinyiswa njalo nje so usuke ube nzima ukuthi bonaba abathenjiweyo ukuthi bazancedisa emakhaya labo kabakwanisi ukuthi besebenze ngenxa yomumo lo esikuwowe lockdown
lona igcikwane lele eselikhathazile umhlaba jikelele le-COVID-19 linjani eMatsouth
igciwane leli le-COVID angeke ngitsho sibili ukuthi ngathi liyakhwela kumbe liyehla eMatsouth ngoba ngingatholanga ama-statistics ayiwo angasitshelwa ukuthi uhamba njani kodwa ekulaleleni hayi bengingakezwa ukukhwela kalo okunye njalo okwenza ukubana singabikwazi ukuthi igciwane leli likhwela kangakanani yingoba yakhona oku ukuthi akula testing eyenzakala ebantwini into zonke ezenziwayo ngama-basics nje so umuntu kwesisikhathi uyabe khelelwe i-temperature kukhanya ngani nje ukuchisa wokuchisa kanti engxe umuntu legciwane ngangihlekisa abantu ngithi umkhuhlane lo kwesisikhathi usibamba uzuziphelile singazange sibe kwazi sesizibilisela amalemoni sanatha sayenza okunye kwaphela so singeke satsho sibili ukuthi likhwela okunganani ngenxa yokuthi yona i-screening yakhona le-testing yiyo engani iyahlupha esikuzwayo kuphela yikhona ukuthi laba ababuyayo abasuka kwamanye amazwe yibo abangani babanjwa kakhulu belomkhuhlane lo kodwa bona thina sivele sikhona apha kuthiwa kasila ngenxa yokuthi akula muntu nje osithestayo
manje zikhona na izakhamizi ezithola ukudla kunhlanganiso eziphathisa ngoncedo
ngithe nje ngibuza kwamanye kwezinye indawo ezinjengebulilima ngizwe kuthiwa i-social welfare le-Oxfam yizo ezincedisa ngokudla but i-social welfare ngizwe kuthiwa inika umumbu wodwa kodwa u-Oxfam uyinika labo beans lamafutha kodwa ke sonke kumele siyavumelana ukuthi khona lezi zinto azingeke zifinyelele emuntwini wonke singakhangela even indle la okubhalwa ngayo abantu bakhona abathola ukudla sizwile imikhosi abantu bekhala isikhathi sonke even ungabi lemikhuhlane indlela okubhalwa ngayo ilobandlululo ikakhulu kwesinye isikhathi kubandlululwana ngamabandla kwesinye isikhathi kubandlulwana ngokuthiwa kuthiwe wena abantwana bakho bese basetown kodwa etown kwakhona kungelanto abayenzayo njengalokho engikuchasise phezulu so siyazibonga inhlanganiso lezi lazo ezilethe ukudla kodwa akufinyelele emuntwini wonke abantu basendlaleni abantu bayadubeka emaphandleni eMatsouth.